siyabonga Chris ngiyakwamukela standekile lichona njani sapho lweZimbabwe ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 2 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibe ukwazi ukudala ngilandela amasiya ukubani baningi lokho yakwazi. So ukuthi uza qalisa ukuthi angibone athi amasiya uyangilandela hawo akulandela lokho.
Umnumzana Rugari Gumbo oxotshwe kubandla lezanu PF nyakenye uthi abacuphi abasebenza phansi kohlangothi lwe-CIO batshona bemlandelela ukuze babone konke akwenzayo.
Sibe lokuthokoza ukubona ukwamukeleka kwe-unity phakathi kwamabandla aphikisana lezanu PF. So sithokozile kakhulu and sakhuluma labantu injongo yethu bekuyikubanika ithemba.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncubele le-MTC Renewal abelwa umhlangano munye enkundleni yamakhokhoba kobulawayo izolo phansi kohlelo lokumanyanisa amacele omabili.
Esigabeni sethu sezempilakahle sikhangela ngomkhuhlane wokuwa owe-epilepsy obikwa abaningi bengawuzwisisi njalo bengalalwazi lokwelatshwa kwawo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oxotshwe kubandla lezanu PF nyakenye omnumzana Rugari Gumbo uthi abacuphi abasebenza phansi kohlangothi lwe-CIO batshona bemlandelela ukuze babone konke akwenzayo. Kungxoxo ayenze le-Studio 7 namhla, uGumbo uchaze umgabe njengontando kayiphikiswa esithi kawulandeli umbuso okhululekileyo. Omnumzana Gumbo wethule amazwi la kulandela ukuchothozwa kwakhe ngomongameli Mgabe ngempela viki esithi uGumbo ngomhlamuki ongabongiyo. Omnumzana Gumbo uxotshe kubandla lezanu PF lonkosikazi Mujuru kanye labanye besetheswa umlando wokuzama ukugenqula umbuso kaMgabe. Bonke bayalilandula leli cala. Ekhuluma lomsakazo we-ZBC ngempela viki, uMgabe uthe uyamangala ukuthi uGumbo nguye osengamhlamukela kathesi, yena kunguye owamlwelayo ukuthi avunyelwe njalo ukuba lilunga lezanu PF ngemva kokuxotshwa kuleli bandla eminyakeni edluleyo. Kodwa uGumbo uthi uMgabe usengayezimithiyo esithi umuntu owamlwelayo ukuthi avunyelwe njalo ukuba lilunga lezanu PF ngumzenda hathi uMgabe.
Yena uthi yena hayi imi ngangikulethayo ngathi hayi umuntu wangiletha ngumzenda. Nguye owayenza ukuthi mina nguye futhi ngibe ngu-deputy minister 2000 u-deputy minister of home affairs. So nguye umuntu owangilwela, nguye umuntu owayefuna owayethanda ukuthi ngangithole isikhundla esithile. Lokho akukhuluma ngokwakhe lokho.
Abamazi kuhle uMgabe bathi kuvamile ukubana nxa ethe wakufaka ilihlo waphikisana lawe ekufakele ama-CIO ehambe ekulandelela. Akwenzakali yini kini lokho?
Hayi, siyakwazi ukudala. Njengami mina vele bengikwazi ukudala. Bengilandela ama-CIO ukuthi baningi lokho yakwazi. So ukuthi uza qalisa ukuthi angibone athi amasiya uyangilandela hawo akulandaba lokhela. Mina njengami ngivela kulandaba lenxa yokuthi bengikwazi ukuthi bayangilandela bafuna ukubona ukuthi yenzani, kodwa baswele ukuthi uGumbo uyenzani, because angiyenzi lutho mina. Umuntu ozama impilo clean, I'm a law abiding citizen, I'm not corrupt. Go and investigate. They can do anything that they want about me. Bafikana ukuthi hayi uGumbo vele ngala corruption. Umuntu uzihambela yena.
Ukulandelelwa ngama-CIO manje kalesabi na?
Ungayesabani, ungayesabani umngani wami. Siyabantu kulabantu abaningi kudala sathi 8 kodwa kade sengisele lila nomngane wami ogulayo kodwa so abanye bonke bahamba abantu be-jealous be-high command bonke bahamba abe jealous staff abaningi babo sabahamba so ngingayithukandi khonapho um ufa I'm over 75 years so akula to engithusayo ngithi ukuthi kuvele bazambulala bazathi manxa yobulala bayabulala phela kule ndaba anti ungafanti uya phezulu umlimi nguyowaziyo kodwa mina engifunayo mina i-freedom yami yiyo engifunayo funa ukuthi ngizihlalele endlini ngithabe labantu abami labazukulu bami labangane bami yikho engifunayo yikho esalela khonokho ukuthi abantu bahlale kuhle hayi khona ukuthi abantu bahlale beintimidetwa kathesi sikhuluma emafonini bayabe betephile ukuze ukuthi ugubutini enhlonko kuyini khonokho yikho esakulwela khonokho ubuye ukuthi sithethiswe every day on radio television abantu basithethiselani
ngalokho okwenzakalayo konke baba Gumbo lingathi umgabe unguntando kayiphikiswa na
ye umuntu othi awusoze umphikise umgabe into yampe ungayiphikisa uza kulandela sibili kodwa ayisiyo nto engasihlupha
umnumzana Rugare Gumbo uxotshwe kubandla lezanu PF nyakenye direct from Washington the voice of
America amabandla amabili abalisa ele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube lele MDC Renewal Team izolo abe lomhlangano omunye enkundleni yemakhokhoba kobulawayo abawuqoqileyo bathi uphumelele kakhulu ngoba linkundla ibigcwele lomhlangano kuyingxenye yesivumelwano esilotshalwane phansi ekuyapheleni komnyaka odluleyo ephansi kwesivumelwano lesi esilotshelwane eHarare amabandla la avumelene ukuthi kuzamele kwenziwe umhlangano werali kobulawayo njengendlela yokutshengisa ukuthi amabandla la kawafuni ukuthi iHarare ibe ngubamba zonke uChris Kande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo MDCT Renewal Team umnumzana Sam Siphepha Nkomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
okwakuqala ukuthi I think siyabonga abantu bakobulawayo ababuye ngobuningi babo eStanley Square and njengamabandla amabili sibe lokuthokoza ukubona ukwamukeleka kweunity phakathi kwamabandla aphikisana leZANU PF so sithokozile kakhulu and sakhuluma labantu injongo yethu bekuyikubanika ithemba out of ihopelessness ekhona kuleli lizwe
kanti vele yona injongo yomhlangano ibiyini
now ngomhlaka 26 November 2014 saba le signing ceremony eHarare where over 12,000 people attended leyo signing ceremony ilama steps ayefanele alandelwe enye yazo kwakuyikuthi sibe le first joint rally kobulawayo bekuyikugcwalisa ama action steps esasiwavumelene ukuthi kube le i-first joint rally sizayenza sendawonye kuyamele ayenzakale kobulawayo ngoba lena enye e-signing ceremony yenziwa eHarare
manje khona ukumanyana lokukhetha inkokheli kuzenziwa nini
i-steps esilazo Chris ngezokuthi kathesi ekupheleni kuka-February bekuyisikhathi sokuthi amabandla amabili aqede ukusubmitha ama-structures abo ukwenzela ukuthi sazi ukuthi i-MDC ekhokhelwa Ncube le MDC yethu e-renewal ila ma-structures anjani ngapha so February ube kuyi-deadline so kuqalisa kathesi March April i-Garden Council of both sides sezizahlangana ukuhamba zisiya verifya ama-structures bafika endaweni ethile bephethe iphepha ebivele selisubmitiwe
umnumzana Sam Siphepha Nkomo umgcini sihlalo webandla le-MDCT Renewal Team ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MTCT lithi kalivumelani lemizamo kahulumende ekubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi baqhube izifundo ze-National Youth Service. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa ngomgqibelo, uMongameli Mgabe uthe uhulumende weZANU-PF uphakathi kokuqoqa lolu hlelo, njalo uthi wonke umntwana kumele athi efika ku-O level abe eseziqhubile izifundo ze-National Youth Service. Uthi injongo yohlelo lolu ngeyokufundisa abasakhulayo imbali yeZimbabwe kanye lokwenza imisebenzi yezandla eyokuziphilisa. Uhlelo lwe-National Youth Service luke lwaqhutshwa eminyakeni edluleyo, kodwa abantwana bebengabanjwa ngamandla. Abalwela amalungelo abantu bayalusola lolu hlelo besithi abasakhulayo abaqhobe izifundo lezi abaziwa ngokuthi ngama-green bomber bebesetshenziswa iZANU-PF ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Siqhume umsekeli wesikhulumeli se-MTCT unkosazana Tabitha Khumalo.
Bona lari inkokeli zezani ezithi abantwana bethu abahambi ku-National Service, ababo abantwana kabafundi ezikola lapho funda khona bethu, ababo abantwana abangaphandle kwelizwe. Kanti yini indaba ukuthi abethu abantwana yibo izikorobho, aba abantwana babe yibo abasabenyathela lapho kade ukorobha bethu abantwana?
Kuyini eliza kwenza Makhumalo lubana iZANU-PF ithe yaqhubekela phambili ngalolu hlelo njengokutsho kukaMgabe?
Isikhathi sesifikile sokuthi yebo naye njengebandla le-MDC kukhona esingakwenza, kodwa abazali baseZimbabwe abantwana basezikolo isikhathi sesifikile ukuthi bazise uhulumende wezani ukuthi hayi bo sekwanele, sihloniphe bale labantwa babo, ngoba lapha abantwana laba bafuna ukuyafundiswa imithetho engayisiyo. Singabuyile emva ngo-2008 sasilabo laba bantwana ababatsha babetshaya berepa abazali babo laba bantwana, bathi sebeqedile ukubasebenzisa iningi labo basebekhulube bulawa yingula makhwa ngokuthi lapha ababehlaliswa khona kwakungenanhlonipho eyokuthi kulo mntwana oyinkazana kumbe kulo mntwana ongumfana. So abazali baseZimbabwe ikhathi sesifikile ukuthi bathi hayi bo bazabulisa abantwana, so kumele sale lathi njengebandla sizahlala phansi siyixukaxuke le ndaba siphume lo mgoqo esizawusebenzisa ukwenzela ukuthi lento ingaze
yakhona. Kuyini kahle likusolayo ngalelo hlelo Makhumalo?
Esikusolayo ngalelo hlelo ngelokuthi kanti abantwana baya ku-National Service yimpibani esilwayo kuleli lizwe. Ngesikhathi sikaSmithi abantwana babehanjiswa ku-National Service belungiselelwa ukuthi bangene impi yobangazwe eyayikhona ekazibuse, kanti thina ethi impi yipho, ngoba impi esilayo kuleli lizwe ngeyomnotho. Impi ekhona kuleli lizwe ngokuthi abantwana bethu basebenzi, impi ekhona kuleli lizwe ngeyokuthi uhulumende wabahuquluzi wezanu ahloniphe ukuqakatheka kwabodokotela bakuleli lizwe. Namhlanje bangagula bangena kundizamshina bayelatshwa kwamanye amazwe, kodwa silamadokota amadokotela afunda kuma-university lapho labo abafunda khona, kanti sebesoleni.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MTCT. Siqhume njalo umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya.
Singakhangela i-MDC iyagijima kakhulu ukusola yonke into eyave ikhulunywa, eyave iqoqa ukubana incedise ilizwe leZimbabwe, incedise uZulu ukuze ilizwe lihambele phambili, ngenxa yokuthi bona kwabo vele ngabantu abangafuni leli lizwe, abafuna ukudiliza ilizwe leli, abangafuni ukuthi kube le nto enhle eyakhiwayo ekhulunywa eyakhaya elizweni. Nxa sifuna ngohlelo lwe-National Service alutholakali lapha eZimbabwe kuphela, singakhangela kwela-America, e-USA, lokhu kuvele kuyenziwa kungani bengasoli laba abayibo ababathi ngabangani babo nxa ukuthi lolu hlelo bayalwenza bona yibo abacabanga odlalela kuphela zonke isikhathi. INetNow Youth Service ayitsho odlalela ikufundisa ontanga ukuze bazi okunengela izwe labo njalo balithande leli lizwe.
Kodwa baba Ngwenya, into eyazakalayo ebantwini abaningi ukubana ama-green bomber bebebangela udlakela kakhulu ngesikhathi sabo, ungakuvikela njani ukuthi kakusoze kwenzakale futhi nxa abantwana bebanja ngamandla ukubana beqhube lezi zifundo?
Ngingazi ukubana lawo lokho kuthiwa ngama-green bomber ungabe kuthiwa obani, kodwa singakhangela elizweni lonke jikelele ungaze uye kuliphi ilizwe, abasakhulayo bavele isikhathi abantu abasebenzisa imizwa esingathi ngama-emotions, yikho isikhathi esiningi bathatheka kundaba zodlakela. Kodwa lokhu ayisikho ukubana kuyabe kuluhlelo kumbe ipolisi kahulumeni waleli lizwe kumbe ipolisi yeZANU-PF. Hathi
umnumzana Morris Ngwenya ngumsekeli webandla leZANU-PF.
Ukusenjalo umgcini sihlalo wabatsha kuleli bandla isigabeni seMathebeleni North umnumzana Thamuka Nyoni uthi isigaba sakhe senelisile ukuqhuba kuhle idili lokunanza ukuzalwa kwaMongameli Mgabe ngempela viki, njalo lamuhla lakusasa amalunga ebandla leZANU-PF ahlanza lapho obekule dili leli khona.
Umsebenzi uqhutshwe kuhle ngakho kulobunzima lapha laphana, but sikwanisile ukuthi siwuthutshe lo msebenzi sincediswa futhi ngabadala bethu. Abanjengo uminister Umpofu usincedise kakhulu kazi because thina njengeprovinsi kade iwostal umdlalo sisikhangela ukuthi khona sifide abantu abaningi ngoba abantu bethu bathine sebesilwa i-25,000 plus inamba kule namba leyo sasiyithangelele thina, kodwa simanejile ngenxa yokuncediswa ngubaba Umpofu lo baba uprofessor Moyo sakwanisa khona sifide abantu bonke bekwanisa ukuhamba bekhe.
Ngezinye indlela lokhuyana okuthiwo ngabanye ukuthi umkhosi lo uqeda imali eningi ilizwe ngela mali uthini ngakho?
Umkhosi lo awuzange uthi imali ngoba imali yonke esisebenzi into eziningi abantu abazange besinike imali, actually abantu abaningi bakhuphile into zabo, abanye beletha amafutha abanye beletha lokhuyana phela ngesiNdebele bathi umfula ugaliswa izifudlana. So khona kuthiwa umncane ngokuncane kade bekuletha khona kuyenza ukuthi umfula uthi kuqine sigcwala abantu bakwanisa ukudla bonke. Akula nje imali esuke kuhulumende, sikwanisile ukuthi simobilize ama-resources ukwenza ukuthi iprogram le iphumelele.
Lamuhla kuyini elikwenzayo njalo kuyini okunye osokusalela ukuthi likwenza ukuphathelane lalo mkhosi?
Sizakwazi lapho kuhlangana khona abantu abaningi, abantu bashiya indawo engcolile amaphepha lokhu lalotyana. So izolo nanamhla bezama ukuthi sishiye indawo yabantu ihlanzekile, then nokubisa lapho abanye abantu kade bepheka bebelokhu besaye lapha, and then lathi ekuseni sesisuka nje sesilibhekisa ezindaweni zethu.
Lo umnumzana Thamuka Nyoni umgcini sihlalo wabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleni North obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls.
Lamhlanje kuLive Talk sikhangela imisebenzi yokulondolozwa kwenyamazana zendle.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ulandula imbiko ethi udlelwano phakathi kwele Melika lelizwe lakhe ingamanga. Ekhuluma isanda ukufika kwele Melika ubonge kakhulu abasekela uhulumende wakhe edalele Congress. Usekwethekeleleleni eMelika lapho akhangelelwe ukukhuluma edalele Congress kodwa enganxuswanga yihofisi kamongameli.
Amasotsha akwele Iraq abikwa ehlasele kakubi indawo ezahluthunwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS ngenyakatho kwesigodlo salelo lizwe iBaghdad phansi kwemizamo yokuthatha idolobho leTikrit.
Abahlamuki abalwisa kwele Nigeria abesiMoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram sebekhuphe umfanekiso wevidiyo otshengisa ukuqunywa amakhanda kwamadoda amabili abethunjiwe. Lo mfanekiso ophume ekhasini lebulenjini elizibiza ngokuthi Site Intelligence Group uveza abalweli beBoko Haram abavale ubuso bephethe inkemba bemi phezu kwezithunjwa ezimbili lazo ezivalwe ubuso.
Amazwe omhlaba ananza ilanga lokulondolozwa kwenyamazana zendle ele World Wildlife Day kusasa. Ilanga leli liza ngesikhathi ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zikhala ngokuthi eZimbabwe lifuna ukuthengisela amanye amazwe indlovu eziphilayo. Inhlanganiso ezikhonona ngalokho zigoqela iWorld Animal Protection, iAfrican Wildlife Foundation lezinye ezichiyeneyo. Omunye wabaqondisi beAfrican Wildlife Foundation umnumzana Jimiel Mandima uthi okwenziwa iZimbabwe kwenza kube nzima ukuthi balwisane lokuthengiswa kwezitho zenyamazana zendle okungekho emthethweni ezinjengophondo lukabhejane. UMadimba uthi bahlangana lezinye inhlanganiso kusasa iWashington DC khonapha eMelika ukuhlaziya ngendlela zokulwisana lokuthengiswa kwezitho lezi kwamanye amazwe. Uthi akumelanga eZimbabwe ligxile kakhulu ekuthengiseni inyamazana eziphilayo, kodwa kumele lithuthukise ubudlelwano balo lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze lithole inzuzo ephezulu nxa kuthengiswa okuhambelana lenyamazana zendle. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Siphambaniso Moyo ohlala eVictoria Falls, lapho asebenzelana lezethekeli ezivela kwamanye amazwe ezithanda ukuya endaweni ezinjengeWange National Park.
Mina ngibona kuyililanga eliqakathekileyo okukhanya lokuthi uNkulunkulu uyasibusisa ngenyamazana owasinika zona, okumele lathi sizinakekele zingaphungi ukudlaliswa nje. Yikho kulezinye inyamazana okuthiwa zikhangelele ngendlela ephezulu okungamelanga nje ziphungi ukubulawa nje, njalo lezo nyamazana zisizi zigadeni isikhathi esiningi. So kulilanga elihle elibusisekayo. Kuyaba kuyililanga lokuthi sinakezelele ukuthi imfuyo esayiphiwa eyasendle iyimfuyo lathi okumele sinanzelele, sikhumbule ukuthi kumele iphathwe ngayiphi indlela ukuze labantwana esizabazala labazukulu eziya izizukulu ezilandelayo zizithole lezo nyamazana, ngoba isiphiwo singananzeka kwezindawo azikho zenezo nyamazana thina yithe esabusiswayo saphiwa kodwa nanzi. So kumele lathi sizinike ilanga lokuzinakekela.
Ye, manje sibona ke eZimbabwe lifuna ukuthi lithengise indlovu, kambe abantu bathini ngakhona ukuthengiswa kwendlovu?
Mina nginakukhonona kangako, ngoba vele emuva ngale besivele sikwenza ukuthi indlovu kulesikhathi ukuthi ziyakhitha ezinye ngenxa yokuthi indawo iyabe isingani siphelile lapho ezingadla khona. Kuzanywa ukuthi nje isigaba sinakekelwe ukuthi yonke into ikwane, zonke inyamazana zikwane kwenale ndawo. Ngenxa yokuthi indlovu ziyaba ziningi ziyanda, asenyamazana eziphungu kubulawa ngezinye inyamazana kalula, kodwa zaziwa khona ukuthi ziyakhitha. Kufana nje lesibayeni sakho ukuthi ubone ukuthi kulele ezinye inkomo sezizindala sokumele ziphume.
Umnumzana Siphambaniso Moyo uthakazelela inyamazana zasendle njalo usebenza eVictoria Falls, ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ukungazwisisi kanye lokuswelakala kolwazi ngomkhuhlane wokuwa i-epilepsy kuqhubeka kusenqabela abantu abalomkhuhlane lo ukuthi bathole imithi yokwelatshwa okuyiyo engenza baphile impilo egcweleyo, ngoba iningi licabanga ukuthi yikuloywa kumbe imimoya emibi. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso esebenzelana labantu abaphila lalo mkhuhlane, i-Epilepsy Support Foundation, ithi iningi labantu abaphila lawo, ikakhulu abantwana, livalelwa ezindlini lingayile ezibhedlela ngoba iningi labantu lingawuzwisisi. Ngaphandle kokuswelakala kolwazi, abalalo mkhuhlane babhekane njalo lokusilela kwemitshina eyiyo esetshenziswayo ukuze kuhlolwe ukuthi umuntu ulawo anduba athole ukwelatshwa. Okwakhathesi, ilizwe lonke jikelele libikwa lile mitshina emibili ebizwa ngokuthi ngama-MRI scanners, le mithathu ehlobo lwama-EEG monitors eyiyo esetshenziswa kulo mkhuhlane. Kucatshangelwa ukuthi kulabantu abayizigidi ezingamashumi ayisishiyagalombili 80 million emhlabeni wonke jikelele abalala umkhuhlane, amashumi ayisishiyagalombili ekhulwini 80% betholakala kuzwekazi le-Afrika. I-Epilepsy Support Foundation ithi imbangela zalo mkhuhlane ziyachiyana, ezinye zivela lapho umntwana ebelethwa nxa kungaphathwanga ngendlela, kuthi kwezinye izikhathi kube kungahambi kuhle kwempiko emzimbeni isiya engqondweni, ivela kulokho okuthiwa ngesilungu yi-cortical nerve. Inhlanganiso le ithi ukuswelakala kwemitshina kwenza iningi labantu lingaze lathola uncedo ngenxa yokuba odokotela bayabe bengazi ukuthi babulawa yini okwenza isimo sabo sibe silingamandla. Unkosikazi Martha Ndlela ongumongikazi uthi ukuswelakala kolwazi kwenza abantu bacabangele izizathu ezithile ezibalisa ubuthakathi kumbe amadimoni ukuthi yikho okubangela lomkhuhlane.
Awukazwisiseki emphakathini ebantwini, abantu balemicabango eminingi-ningi etshiyeneyo, njengokuthi maybe kuthiwa utshaywe izinto kumbe kuloyiwe. Ngakhonokho umuntu ugcina engatholanga usizo olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo.
Unkosikazi Sly Msipha olodadewabo olala umkhuhlane uthi kunzima ukuthi umuntu aphile kulesi simo, ikakhulu nxa esiwa ngoba uyabe engazi ukuthi kulakho ukumfikela ekuphi umango. Uthi iningi labantu liyathikaza ukunceda umuntu owileyo ngoba lapho ebhubhudla amagwebu kumbe engathi uyaqhatha, abangakwejayelanga bahle besabele khatshana.
I-community kakhulu okwenza ihluleke ukuwamukela i-condition ye-epilepsy ukuthi babe bengelalo ulwazi lokuthi ubangelwa yini, njalo lokuthi bengamsiza njani umuntu olalo umkhuhlane. Esikhathini esiningi ukuthi umuntu engaba le-attack, ama-members e-public aba lokwesaba ukuthi azame ukumsiza lo muntu, ikakhulu ngoba kulobandlululo kulaba bantu abaphila lalo mkhuhlane.
Umnumzana Simon Ndlovu osebenza labantu abaphila lalo mkhuhlane uthi usilela kolwazi ngalo mkhuhlane yikho okwenza kube nzima ukuthi abantu baphathise ogulayo, ngoba esikhathini esiningi imuli ziyamfihla olalesi simo. Uthi zisezeziningi inkolonkolo emphakathini ezenza ukuthi umkhuhlane lo ubhekwe njengomsebenzi yokuganga uzulu abesebabandlulula abalawo.
Ma umuntu ehlelwe ngamafits, abantu abaningi abakwazi ukuthi benze kanjani. Abaningi sasihle sicabanga ukuthi engxenye ngamadimoni, cine singazi ukuthi vele singasiza kanjani. Ngithemba kuyadingakala ukuthi uhulumende kumbe abakhangele ngezempila kahle bethu umazisa uzulu okuningi ngalo mkhuhlane, lezi ngozi ezingabangelwa yilowo mkhuhlane lokuthi kungavikelwa kanjani.
Unkosikazi Ndlela uthi abalala umkhuhlane balakho ukuphila impilo ezigcweleyo lapho bethe bathola uncedo ezibhedlela. Uthi ikhona imithi ethi lanxa ingawuqedi dulu umkhuhlane yenze ogulayo enelise ukuphila njengaye wonke umuntu, lanxa nje kuyabe kule minye imisebenzi enjengokutshayela kumbe ukusebenzisa imitshina ethile ayabe engakhuthazwa ukuyiphatha.
Ukuthi ngabe umuntu uyaqonda kuphela esibhedlela athola uncedo olufaneleyo, umuntu loyo uyakwanisa ukuthi khona uma enatha amaphilisi akhe ngendlela aziphilele impilo yakhe njengabanye nje abantu, kungazozi kube kuyazakale ngabantu abaningi, kuyazibe ngabona laba mele babe kwazi. Lasemsebenzini okuyabe kudingakala kuphele ukuthi umuntu abayeyazisa abantu lapho asebenza khona ukwenza ukuthi babe kwazi ukuthi khona laye basebenzelane laye njani.
Umnumzana Godfrey Nuku ongumfundisi uthi iningi labantu lamabandla kulezi nsuku asegijimisa ukusiliswa kwesiphangiphangi okwenza abantu bangayiye ezibhedlela, abanye bayekele lokunatha imithi yabo. Uthi kumqoka ukuthi abantu bakhulumisane ngalezi zifo ezidinga ukuthi banathe imithi impilo zabo zonke, kuthi lalapho besiya emabandleni bangayekeli izibhedlela. Wengeze esithi kulokuthi abantu babukele kumbe bahambele khatshana lapho ogulayo ethe wawa esitaladeni, kumele amabandla afundise abantu ukuba ngomakhelwane abalungileyo abaphathisanayo.
Angithi vele uJesu wathi ekhuluma ngokuthi umakhelwane wakho ngubani, waseniki umzekeliso umSamaria olungileyo. Ungananzelela ukubana umSamaria lwana wathatha idonki yakhe wabhema wamsebenzisa, esebenzela umuntu owayetshayiwe gula efuna ukuthi alatshwe, wathatha ioyile ngamafutha akhe wamsiza ngalokho.
IZimbabwe icatshangelwa ukuthi ilabantu abayingxenye yesigidi i-500,000 abaphila lalo mkhuhlane, iningi lisemaphandleni. Othe waba lalo mkhuhlane unikwa amaphilisi okumele awanathe impilo yakhe yonke. Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuthola ubuthongo obaneleyo, ukudla okwakha umzimba kanye nokuphila uhlanzekile kuyaphathisa labo abaphila lalo mkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. NginguNothando Sibanda.
Siyabonga Ntombi. Yemi untungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.